Yebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
yabona isituation omele bekhona ngidiyane ukuthi uchamise hlelo lwesinyaka umele bekhona ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo lomnangagwa akawini lutho lomnangagwa la kumele bekhona ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo chamisa akula nto oyiwinayo. Yiko owo isituation enjalo siyafika iyo thina njengeyithu.
Omunye wabasakhulayo abaxotshiweyo kubandla leZANU-PF uthi umongameli Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lo mkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kumele abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha se-Africa, kodwa bona kabayabhidizeli bekhuluma ngendaba lezi bathi kumela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphongukudla izimali bephapha ngamafrem athina kungelethi abaliyenzayo.
Umongameli Mnangagwa uye kwele-Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union Ordinary Summit oqala ngesonto. Kuhlelo Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo u-Audrey Chennai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo beZANU-PF abasanda xotshwa ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo namuhla ukhuthaze umkhokheli webandla lakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise okuhluphayo elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UTsenengamo uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare namhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba phendule, ngakho-ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwabvunza ma-leaders aya kuthi
ngifuna ukuyibuza linkokheli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi sihlangane. Udubo sibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini? Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane.
Together they will find a solution.
U-Ostelos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTsenengamo.
Amazwi akhulunywa ke uGodfrey Tsenengamo amqotho mayelana lokuthi kube lokuhlanganiswa umongameli bamabandla eZANU-PF leMDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayiphambili ke esikhangelele ukubana ke umnumzana Mnangagwa ke nomongameli Advocate Nelson Chamisa bayibo abathungela amabandla amakhulu elizweni. Lokho kutshengisa ukubana uGodfrey Tsenengamo ubona ukubana inhlanganiso yePoland ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Khetheni ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla leZANU-PF elinika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lilizwe elile constitution, iZimbabwe ilizwe ledemocracy, ngakho ke idemocracy izathestwa njalo ngo-2023. Okwakhathesi abantu abavumela uba uMnangagwa abuse, uba uMnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hathi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho.
Into eqakathekileyo khathesi nxa sikhangele entweni eziqakathekileyo esifuna ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe khathesi bakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho-ke uhulumende weZANU-PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno lokho ukuthi ubaba umnangagwa umela hlane lomnumzana uThamisa asonto eqhakathekile yokhathesa.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyi-2 bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahhofisini abo. Ubuhlungu kumele kube buzwakala kibo bonke boyi-2 njalo kumele bonke bebekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kula nto abayiwinayo. Kodwa bonke kumele yabona i-situation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ehofisini yakhe kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisanayo lo mnankakho akawini lutho. Lo mnankakho layo kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisananga loChamisa akula nto oyiwinayo. Yikho i-situation enjalo sikafiki kiyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uThenengamu uLouis Mathuthu ubengekho kulo mhlangano lanxabe kumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthethele lithuba uThenengamu ukuveza uhlelo lweZim First Agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union oqala ngesonto. UMnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe e-Afrika bekhulumisana ngendlela zokuqeda izimpi kuleli zwekazi kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi inkokheli ye-Afrika kumele iqakathekise njalo udaba lwamalungelo oluntu.
Yamangalisa sibili ukuthi umhlanganiso we-AU uyagijima uye kuChina usiqeda nje isikhathi kanye lokuqeda izimali usithi ufuna ukukhuluma ngokokuqeda izimpi nokungawelelani emazweni ase-Afrika. Kodwa bona nje sibakhangela ukuthi inkinga ezihluphayo emazweni e-Afrika abafuni ukukhuluma ngazo, inkinga ezifanana nokubulawa kwabantu ngabohulumende abakhona njalo ne-corruption nokutshontshwa kwezimali kanye lokuyalela ezikhundleni nokutshontshwa kwamavoti ama-elections abakhulumi ngakho. Kodwa bagijimela indaba nje engela ngijela ngiqondo yokuthi bekuthala bekukhuluma ngayo, indaba ezilungiseka yodwa nje uma bengaqala ukukhulumisana indaba ezamapolitiki kanye nendaba ezihambelana ne-corruption nendaba ezihambelana nokutshintshwa kwamavoti. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi lapha akulala elizwe lise-Afrika elike laba nama-election kwayekela ukuba nje nokuphikisana kumbe nokubotshwa kwabantu kumbe nokutshaywa kwabantu kumbe nokubotshwa kwabantu okuba yize into eziqakathekile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika. Kodwa bona kabadidizeli bekhuluma ngendaba lezi bajijinyela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphungu ayakudla izimali bephapha ngamaframe achina kungelethi abakuyenzayo. So kimi ndinxanga ukhanye lokho nje kuqeda isikhathi abakwenzayo nje.
Ngezinye indlela uthi i-African Union kumele iqakathekise kakhulu udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Akumelanga nje iqakathekise konokho kuphela, kumele iqakathekise kulondolozwa okwamalungelo abantwana be-Afrika njalo nokuqakathekisa umthetho elizweni le-Afrika olokurespekta i-constitution zonke ze-Afrika kanye nokungafuni ukuyalela ezikhundleni. In fact ukungaqedi nje isikhathi into okumele yenzeke ukuthi yona i-African Union vele kumele idisbande yona ngokwayo kubuye nje kumbe kungene abanye abantu abangani bangcono abakwaziyo ukuthi i-Afrika kuyini oku-right for Africa. Ngoba laba sekuyi-old people's club le vele ukuthi amadala lapho ngokuthana nje ekhuluma indaba ezingela ngqondo nje kodwa bebhizi bebulala abantwana be-Afrika.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isisole uhulumende isithi lokhe qhubeka ngokwephula amalungelo entatheli zindaba kubika umlondolozi Ndlovu.
Kwalolabe emisa Zimbabwe liveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. Abemisa bathi kule ntatheli zindaba ezifika ijumi lambili ezashaywa kabuhlungu kuthi ezizikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqitha uMnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lokho uhulumende akukhulumayo. Njalo sikubona ngokuthi amakhomishini afana leZimbabwe Media Commission kumnyaka ka-2020 kawayenelisi ukurejista kumbe abathi ngesilungu ku-accredita ama-journalist ukuthi asebenze eZimbabwe for umnyaka ka-2020.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uMnumzana Lofty Dube.
Uhulumende umsebenzi okade wenza ukuthi etshintshe imithetho ephathelene lokuqhuba kwendaba zombiko, amabhili esingakuthi ngamabhili ngesilungu, bebesiphe ibhili yeZimbabwe Media Commission, the Freedom of Information, ebebesithi bazahambisa ePhalamende. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngombono wethu ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube le nguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni. Njalo uma ukhangela indlela abakwenze ngayo le ndlela abale ukufaka ezinye izinto ebezifunwa zintatheli izindaba kutshengisa ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuguqula umthetho ephathelene lokuhambiswa kwezindaba.
ULeopold Mnende wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association Niyoja uthi bayavumelana nalo phenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sesike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms, efake lawa ama-reforms, kodwa esesikubona ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa, la uhulumende kala ndaba lakho. U-Minister of Information uMonica Mtshwangu yabe lokhu ethule even ningabhala izincwadi licela sibili ukuthi laye eke khulume namapholisa kakhulumi lawo. Nxa imisa isithi uhulumende uyatshengiseka sikuthi kafuni ukufaka ama-reforms, siyavumelana lakho lokho thina njengentatheli izindaba, especially intatheli izindaba ezisakhulayo.
Kodwa omela ibandla leZANU-PF uhlangothi lwabatsha koBulawayo uMnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemedia, kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezitshintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event. And siyakubona kakhulu ukuthi this process is ongoing. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala. And we are very happy ukuthi the government is very committed into this ukuthi into lezi zenzakala ezama reforms.
Abemisa Zimbabwe bathi loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 usiya kumnyaka odlileyo ziqongile izisakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho yevimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act IPA uhulumende uthi iyaguqulwa kodwa incwadi zithi emisha efana leZimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifananela le midala. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe umnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Ngimele isidwe 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ku-Livestock lamhlanje sikhangela okwenzakala kwezombusazwe elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Udokotela Wen Liang wakwele China owajeziswa nguhulumende welizwe lakhe ngemva kokwazisa umhlaba ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus usebulewe yilo mkhuhlane esiba ngomunye wabangamakhulu edlula isithupha 636 asebebulewe yilo mkhuhlane. Abo manyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Malawi abe Human Rights Defenders Coalition bathi bazangena esitaladeni betshengisela nxa umkhokheli wekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho engekela ukusuka esikhundleni. Abachuchisi bomthethwandaba weMelika bapha ubufakazi bokuthi osakhulayo omhlophe otholakale elecala lokudubula ebulala abantu abangamajiyomi edlula amabili edolobheni le-El Paso elisemngceleni lele-Mexico nyakenye afunyanwe elecala. Inhlanganiso emela izikhalazo zabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, iqhube umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda ubugangi obudalwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Yesikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi uthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebezisenziwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile ezikhulumela kumakhalekhukhwini wakhe kube yingozi enkulu ekakhulu enzekini edolobho leGoli lemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbrow, Beria leUvel.
Abanye babantu babuyele ekhaya bacocobisa bazenze imhlulwa le bebuya ngapha bezenza ukuganga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenze asebenzele umndeni. Abantu abangacreate imarket for ama criminals, for instance kuthenga impahla ezijonjiweyo. So sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lashiya kunjani.
Isiphathamandla sase-ofisi yeZimbabwe eJohannesburg uConsular Melody Chaurura nayo bekhona kulomhlangano. Yena-ke uthi isenzo sokubulawa kwepolisa eDiepsloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe respect and abide by our laws.
Inkosi yakwaMthokazi kulelani lobhekula kukhumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
Kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi sizela uzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga akunamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasivithe manje kumele nje kuhlalweni phansi kulungisane nje emakhaya. yiko ke esihlangene
inenge besemhlanganweni lisona amapolisa ngodlelana lalezigebenga ngoba kazibotshwa lezibotshwayo zikhululwa masinya kodwa ngesiphala amandla samapolisa laso besikula umhlangano Lieutenant Colonel Mthekiso Mufukeng ukonqosela abantu ukuthi bamangalele sitha amapolisa adlelana lezigangi ukuze lawo abotshwe
ngicela kumphakathi wonke ukuthi amapolisa ayenza okungalungile ngabatshele ustation commander walaba sala khona to say ipolisa elisong isikhathi strong ugqoke so igama lakhe usimani bani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali ipolisa lenze lokhu nalokhu nalokhu kuzo zonke imoto zesipolisa sine AVL automatic vehicle location system
kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi uzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapolisa abezomdabu amabandla ezombusazwe izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kwele South Africa abangenela umhlangano wakuqela abantu makhaza abezenkolo abezomdabu namabandla atshiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiuBenedict Mhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa isikhuthazwe ukuthi ingavumeli abadlali asebekhulile ukuba badlale ezigabeni eziphansi ezibalisa uDivision 2 loDivision 3. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi esipha isipho semendulo ezombala wegolide lezombala wesiliva eziphiwe inhlanganiso yezifa ngabanye bakhe abahlala phesheya kolwandle bona abangathandanga ukuvezwa ngamagama intatheli zindaba yezemidlalo uSikhumbuzo Moyo uthe labo bantu bacele ukuba afikise isicelo sokuba kuzigaba eziphansi kudlale abasakhulayo kuphela ukuze umdlalo wenguqu uthuthuke kwele Zimbabwe. Esephendula umgcinisihlalo wenhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo uAlan Mpofu uthe yena bavumelana lawo umcabango ukuba kuzigaba ezingaphansi kudlale abasakhulayo.
Kungumbono omuhle ukuba kube lomthetho othi kusigaba sikaDivision 2 la kuDivision 3 kudlale abadlali abaneminyaka ethile njalo yinto esiza ihlafuna kabanzi njengenkokheli.
Umgcini sihlalo wezifa Southern Region uAndrew Tabela laye ungezelele wathi umbono wokuba kukhangelisiswe ukuba kuzigaba eziphansi kudlala abantu abaneminyaka emingaki muhle njalo wathi bazaxoxisana ngawo kabanzi emhlanganweni ababalawo minyaka yonke i-annual general meeting. Kusigaba sePremier Soccer League kulo mthetho othi amaqembu kumele abhalise abadlali abahlanu abaneminyaka engaphansi kwamajumi amabili loba nje kulensolo phezu kokuba malutshwane amaqembu apha labo badlali ithuba lokudlala. Imendulo lezi ezivele kwele Bhilithani zidingelwe izigaba ezibalisa esakoBulawayo, esemathebeleleni North, esemathebeleleni South, esemidlands kanye lenhlanganiso ye-National Association of Secondary School Heads. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje si lomhlabeleli wezokholo uAudrey Chennai yena ohlabela ekoBulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisosbanda.
Izaladeli kaAudrey yena uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lingene kozwakala ebantwini kukhanya esedumile kakhulu kwantu ukuthi ziyajunqa.
Ulungile
ngazalelwa eHarare Glenview, ngakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa ngesikolo, but professionally I started in 2012 khona pa kwaBulawayo, kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othilayo kukhona owamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisayi Siluma. Kunabanye abasakhulayo Janet Manyoa ngibathanda njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami it's called I Put My Trust in Him. Ngesikhathi ngisenza this album ngangingakwazi how to go about it, but I just had to put my trust in ngithembele kuye ukuthi uzayenza ukuthi kwenzakale.
Oh,
ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church in Santa Yota Eco Life Assembly. So singing a seventh lo Paula Sarah, Gule Ngoma Essayenza Sonke, it was Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongo Tina Shesoft from Family Voices. Singing a seventh lo Natsisai Talia Mzamiri, like she's an upcoming. Singing a seventh lo Tongo Prophetess Nana Chinyera from Nigeria. Uyo ingoma yami egu YouTube etholakala ungayidinga as Hallelujah or Uyangihola, you find it there on YouTube.
Othi tonight njengabaculi bonke ucela ukusekelwa yini balaleli njalo umculo wakhe uyatholakala endaweni ezijiyeneyo.
Imusic yami itholakala ikakhulu e-church yethu e-Eagle Life Assembly. Mashops our video easy khonapha koBulawayo. Ngiyatholakala njalo ku-Facebook as Audrey Chennai. Or ngiyahlabela endaweni ezijiyeneyo kuma-conferences e-church, emchadweni, ma-birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela okwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you, never harm you, he says.
Umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa uSomandla ngasenzela khona nanto abesilo Origin High ingoma zakhe zokholo kuhlelo woza woza Friday nithi kini put your trust in God mpela sikhonto emnandikini lonke igama lango Eze Jesus ba
I am with you. That you're going through, that you think the Lord can be for you. When He says, "Fear not, for I am with you." Are you treading on your own situations in your life that you're thinking there's no love? Are you depressed? Are you confused? You've prayed and prayed to no avail when He says,
Chennai esabela kamnandi lapho bekuhlelo Woza Friday lensizwa yangakithi uEzra Jesus Banda ukusiphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabasakhulayo bezanu PF abaxotshwe ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo uthi umnangagwa kumele akhulumisane lo mkhokheli we-MDC umnumzana Chamisa. Kwanele olivalelisayo muntungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.